Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngoKeps Dube. Ngendabeni zethu lamhlanje.
Idale eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke eliconstitution lilahlile indaba akade siphanyeke khona.
Umthetho ndaba walile namhla utonisa udaba lwebandla le MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadwetshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission.
Ibebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami.
EleZimbabwe lithi sokule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lilakho ukudlelana ngcono leBrithani lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota iyadwetshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission kubese kumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa uthe bakubone kulungile ukuba batshiyane ludaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokela iMDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. Umalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSpeaker Mfundo Lovemore Maduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
UMaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Abasithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizabuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzelele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkantsho, ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court live lawa amandla ukuthi liphe isinqomo phezu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende, amakhansili lomongameli. Ubefuna ukuba iZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Kusenjalo, idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elilela ilungelo loluntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethondaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho oluzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukaBhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
That was your that Bhamu. We have been taught appointed himself as an expert basically was meant to appear himself and not to be legally represented.
Umalaba labanye bathi ubhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamaqwetha.
Kolunye udaba umlobolo Dumo uthisi Dangaremba namhlanje uphumelele kusicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokutshotshozela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idale le High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo liza kwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembo umnumzana Harrison Nkomo utshele intatheli izindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembo wayevele ngelacala. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ele Zimbabwe selethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide lisebhanga elikhulule lizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba lezamba zemali zabantu lamakampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Incwadi ezizimeleyo zithi lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane nohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Rejoice Ngwenya, incwadi kwezenotho okuhlanganiswe ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoxoxo ye kusoba ukuthi ubhekhe imali yakhona yegolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali yephepha kodwa iselulenjini. So now so you are in token elibamba le digital currency avele kuya kantele awutsho lutho nxa kuthiwa khona kule imali esekelwa igolide akwenze imali i-token yakhona yona iyi-token ngokwayo esekelwa igolide njengephepha njengemali yephepha akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isekelwe igolide kungathi vele kungaveli bengasinike ihleke i-bitcoin so ikufaka isithwala ethukela iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe laleli legolide elinengi kayibambanga kayisekele imali eyephepha legolide akudingi wonke lokhu abakwenzayo ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abasebelenjini abale internet thina internet yethu abantu abaningi lapha elizweni futhi abala internet ye-digital currency lokho yidala ngabantu zokuphela
ye yikho kade mfuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzaba le e-gold wallet le e-gold cards kuyabe kusebenza njani
khona right singaze sinanzelele sekuhambelana le e-cash anti kulabo e-cash kulabo M-Pesa kulabo bani imali vele i-transaction imfika wemali osebulenjini kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-connect kumbe ngiya-transfera nje imali engiyabe ngiyilayo isikhala sami se-bank ku-bank account yami yiyo ngiyihambisa imali ngingafaka imali yami ku-eco cash kumbe ngiyatransfera imali yami ese-bank le-gold bank le ebulenjini igolide lakhona ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona kushuthi ngiyabe ngiyothenga i-token leyana hanje ugqiba kushouthi ngiyahamba ngiyothenga i-token yakhona sengiyi-transfera sengiyifaka ku-gold bank i-currency abantu vele gabala i-internet.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuba eleZimbabwe lizadlelana ngcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBhilithane lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kungcwatshwa u-Abrahama Kabasa e-National Heroes Acre. Utshele njalo intatheli izindaba esanda kuvela kwele Bhilitane ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli yeCommonwealth. Elizimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. Umnumzana Joseph Chuma okudale le Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umnanga kwa uyishaye ekhaleni.
Ukhangela ubudlelwane esibelabo leBritain kusukela kusiba le ndaba ele reform ngo-2000 okutshengisa ukubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukuncusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizancuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi nabe singeke sancuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhulunywa nguMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kanyangazana iCommonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele kuCommonwealth njalo lele Bhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Ukhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu nge-Britain. Njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona e-Britain nge-Republic le eyadlulayo ekababa uMgabe.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Elenjiri yedenga ukubandla leCitizens Coalition for Change othi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukababa uMnangagwa eBhilitane akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguminister okhangelane lezenguquko e-Africa khona ngale Bhilitane, ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi bexoxisane njengeBritain leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyi okumele kulingisiswe nxa sikhangelana lama-political reforms. Njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBhilitane ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo, ukuhlukunyezwa kwabantu nxa sikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Skala le-conviction eyaphiwa umama uFatsai Mahere, le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala. Njalo bakufakile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBhilitane leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi izinto eZimbabwe zihamba kuhle, kukhetho siyakulo lahamba kuhle, njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa, bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
Unkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivule namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. Umnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ihlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana, kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama-visiting si loba kazi ukuba khona, bazasazisa due course, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo i the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe layo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikolo vela zivuma ukuthi umntwana angene ngabhatalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumela owayenzelwe umntwana akwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezikwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe COVID-19.
Ingozi ekade sikhangelene layo ilethwa ngumkhuhlane we-COVID isingani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile nxa besiya ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele sengamalanga apheleleyo angamahlanu, okusho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo, hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda koBulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi kwa this term izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo, and the school nayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esithe singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini ischool fees. Hayi bazingele ukuthi sibile abantwana esikoleni ukuthi ithemu. Akufana ndakwezinye indawo abathi baziqoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga, kodwa athesi hayi bazingenele sibili ukuthi.
Unobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi ezizwela kumanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhulumisana umlotha. Abamele uhulumende wakwele-Sudan nabakucelele butho ele-Rapid Support Forces bakwele-Saudi Arabia lapho abakhulumisana khona ngokumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isikhwicamfundo uDokotela George Famba esebenzelana nezihlanganiso ezimele abaphila nalesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe impilo.
Lokhu yikho okwenza salungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo we-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for...
Iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ejongane labelungu.
Uthi umehluko khona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yathinayo is not just a sunscreen or just a lotion. Asikuthi mshonga. And a mshonga...
I-lotion le ayisiyo lotion nje kuphela, kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kunsaba zelanga.
Isikhwicamfundo ekolitshini elikhulu le-Yunivesithi yeZimbabwe uProfessor Jeffert Chifaba uthi kuyajabulisa ukuba sesile magcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what They're actually importing
from imithi yonke le isikhona kuleli besisenza imarket testing okwamanje sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fungai Pacha olesimo se-albinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje njalo iningi labo bengela misebenzi kusiya ngenkitha bechaibe abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamathumi amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe kubikwa kulabantu abafika kunkulungwane ezingedlula ezingamathumi amathathu 30,000, okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 elesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okulabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakale ke umuntu olesimo lesiphakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu okuba yipercentage ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuchiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazukulu bami emabhawa noma emagrosa lapho abanatha khona utshwala noma amadrink. Hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifake ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuthiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuchiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili. Sathe sasisela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokuswelakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda imiganu, siwoda amajirafu, swadweba, swapolitha. Sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudi wami labo bangu-8 labo bathiwa ngabazali. So angila plan yokuthi ngibaphilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, ngicela ukuthi i-government phakathi kwebhizinisi ngangenela ukuthi sixole ukuphuma kahle. Le zinto esizidingisayo ngezingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebelele North silenani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla echiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa arutshwana kavuyika ngaku njengakudala. Kathesi hayi kurutshwana sikosinsikati bayavuya kusinsikati kavavuyi. Kusinsikati hayi siyabathola dathi siyazuza khonoko esiphila ngakho. Nokuthi ungazuza ukuyimadlanani khonoko uyakwanisa ukuhambisa ngaphi esikolo yobhadari yabazukulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende iqonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola amachumi amabili amadola emelika ngenyanga.
So besikhangelela ukuthi ungcwe singathola uncedo lokuthi sincediseke
ke sikwanze ku exporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imarket engcono than lapha kithi ezweni.
Abogajwa lweZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lweCOVID-19 luqhamuka inani lezethekeli lehla okuphezu kwamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yemisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Godi, isikhulumeli sogajwa lolu, ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Siye sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje.
Kale ngxolele bafo wethu kambela mingumculi angiculi legoma ngiculi lekwaito boni culu umculo wakuthala
ukukhuluma lithokazi igama lokuzalwa nguThithibele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza lomandlela osikhobokhobo. Umandlela osikhobokhobo ngihlalelayo ngo-2017. Mina bengivele ngu-Victress yaqoba ngisebenza lwe-Desire. Kukanti-ke vele emveni ngale I was working with oMbongeni Ngema kutheatre emakhosi labo Khonti Mhlanga yebankuruma kutheatre. From there bengise Ntombini Zomqangala ngingasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back more 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthenga isigqoko esishe sidala silawa.
From the street soothing voices of Banjwana Wangwane, you are taken back to the world of our forefathers, preserving our Africanism and wondering. Yes, the music that originates from our forefathers and generation to generation, it is still past the oil. Imbube, the a cappella music that has people dance and listen to during ceremony and festivities amongst their faith. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Velapi. As a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or heckling of life or any form of obstacle.
Semizologist Maravini Foote is a picking vocalist. Kates, I'm working with Umadlala Sikhobokhobo indoda yehloka. Kukanti ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke yansoze ngihlabela isicathamiya soda also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a threat. Mina, I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Nyasha futhi amamangu ngoma traditional drums la maosho la maoso. Eish, ngiphose ngi all round. I can do wonke as long as I act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya oxidations. Ithi yona khona khona, every time we do sin, we look sideways and all round, but you always forget to look up, because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Uthando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, loke ngutitibele phiri phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa ku live talk namhla ke sixoxa ngohambo luka Mongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani. Singagqibeki sike sizwe ekade silazo lamhlanje. Umthethondaba walini namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT. sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngoluvalelisayo ngumthembo sithemba uKipstube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.